Lesi sicelo senziwe emhlanganweni weziphathamandla eziphatheke emikhankasweni yokuthukululwa kwamagagasi owenzelwe ewetheleni yeJameson eHarare owe All Stakeholders Conference on Community Broadcasting oqoqwe ngabenhlanganiso yeAmnesty International isebenzisana labeZimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS leye UN Democracy Fund. Omunye wabaphatheke kulomhlangano engumqondisi womsakazo owe Radio Voice of the People, umnumzana John Masuku, uchasisa ngokuqatheka kwemisakazo yezabelo kuntuthuko yelizwe.
Iqakatheke ngokuthi ngiyezabelo. Khathe zantu yabona lapho kube lemonakalo etshiyeneyo ufana neBackingfield emigodini, ufana lesigodini emigodini, oChimanimani laboChipinge. Eminye imisakazo leyapho ngubuya okwesikhathi esifitshane naso sihambile okwenzakala suku ngensuku ngakusekho le misakazweni. Kodwa-ke ngakulo msakazo wesabelo, umsakazo wesabelo ngawuqhubekela phambili lokukhuluma ngezinswelo ezijeneyo ezingabe zifunwa yisabelo.
Uma sukuthi kungalesi sizathu kumele bafundiswe isikhathi sonke ngokuqatheka kwale misakazo abameli bezigaba.
Amalunga edale lephalamende kumele abe lokhu efundiswa ukuthi i-community radio kuyini. Siyakwazi ukuthi bayaguquka ngemva kwezikhathi ezithile kuma-by-election kumbe ngemva kweminyaka emihlanu. Ngakho-ke into le yama-community radio ihlala intsha kibo. Ngakho-ke sikhuthaza abe-ZACRAS nabe-Amnesty ukuthi babe lokhu babakhuthaza ukuthi ama-community radio kayisiyo misakazo kuhulumende kodwa imisakazo yokuthuthukisa intuthuko emaphandleni zendaweni ezijeneyo emadolobheni nokunjalo.
Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezokwethulwa kwemibiko lokusakaza edale lephalamende eye Portfolio Committee on Media, Information and Broadcasting, umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele umhlangano ukuba bazoyithwala lingqobe abayinikezweyo ukuyaluphakamisa edale lephalamende loludaba.
Sihlamelele uhulumende ukuthi esiphe i-policy framework eyokuthi yena ngokucabanga kwakuhulumende kubonangane ama-community radio stations kufuze ephathwe njani kuleli lizwe. Now sihlamelela i-policy framework kahulumende sikhangelela ukuthi ama-stakeholders kuma-community radio initiatives kufuze bona labo bephume mhlawumbe ne-framework abayikhangelela ukuthi yiyo indlela abacabanga ngayo ukuthi ama-community radio stations egijiniswe ngayo.
Ukhuthaza benhlanganiso ezikulolu hlangothi uSibanda ukuba bacace kulokho abakufunayo ukuze kuphele ukwesaba uhulumende alakho kwezokusungulwa kwayo.
Bona abaphumele egcekeni njengama-stakeholders ukuthi bona ngokubona kwabo ama-fears kahulumende afana lokuthi ngubani oyabefunda ama-community radio stations, ngubani oyabemanaja ama-community radio stations, ngubani oyabeset i-agenda yama-community radio stations. Yizo izinto ofuze ukuthi sikhulume ngazo sonke. Asomthwalo esingawupha uhulumende, asomthwalo esingawupha iphaliyamende, asomthwalo esingawutshiyela ama-stakeholders. Ngumthwalo wethu sonke ofuze siwuthwalisile.
Omunye njalo olilunga lale komiti ebona ngezokukhitshwa kwemibiko, umnumzana Albert Ngulube, uqonqosela ngokuqakatheka kwemisakazo yezabelo ekulondolozeni amasiko lendimi.
Nxa ngamathangani, ngamakhalanga, ngamazulu, kabe le-radio yabo izabatshela ngolimi abaluzwisisayo bazalalela. Even amasiko abo bazahlonipha. Iyancedisa kuntuthuko yendawo lokuthi abantu bazizwe ukuthi they are part and parcel. I-constitution ithi sile 16 languages. Sile masiko esivela asiyaboni whether i-radio but bangazibona lawo-ke amachangane gida isichangane sabo amavendi begida okwabo. I think they will feel part and parcel with the part and parcel of this country.
Umnumzana Mvelo Zondo ngomunye wabaphatheke kule mikhankaso yokukhankasela ukuvulwa kwale misakazo yezabelo esebenzisana labentepe Community Radio Station eseGwanda. Bona basanda kwethekelela kwele Kenya lapho kubikwa kule misakazo yezabelo engamachumi amane ukuyabona ukuba baqhuba njani abakulelo lizwe.
I-Kenya Broadcasting Authority ayi-invite abantu abalesifiso sokubroadcaster ngezabelo, kodwa abantu bakhona ukuthi bevule iwebsite bezi-downloadele i-application form. I-application form yakhona $10, which is 1,000 shillings. Kuthi ilicense yona izoba yi 30,000 shillings elingana le $30. Kukanti ke ngapha kwele Zimbabwe ukuze uthole leyo license nxa uthe wanyuswa kumele uhlukane lemali engange 2,500 United States dollars.
Obona ngezokuhanjiswa kwemisebenzi kuZacras uVivian Marara uthi kunengi okusamele uhulumende akwenze okubalisa ukukhethwa kwamalunga eboard yeBroadcasting Authority of Zimbabwe athi yagcina ukuba khona ngomnyaka ka-2015.
So singalokhe isituation inje kuzathi ukuthi u-2019 uzaphela ama community radio zengekho. So bengafaka iboard kuzasinceda kakhulu, but iboard isikhona esikufunayo futhi ukuthi kube la ama community radio regulations. Nxa sithi ama regulations kuyabe kuyi ipolicy ekhuluma ukuthi iradius kumbe ukuthi ama community radios asakaza ama kilometers amangaki. Le ndaba yokuthi i-licensing process yama community radios ihanjiswa kanjani, ngoba khathesi i-Broadcasting Services Act ayikhulumi kahle ukuthi ama community radios nxa esekhona azasebenza njani.
Abangenela umhlangano baveze ukukhathazeka ngokungaphumeli egcekeni kwahulumende ukuthi yini inkinga evimba ukusungulwa kwemisakazo ezimeleyo ogoqela ama community radio stations, lanxa waveza ukuba kuzovunyelwa alithumi ukuthi aqale ukusebenza kuleli. Lanxa eleZimbabwe lingelinye lamazwe aqala ezokusakaza ezansi yezwekazi le-Africa kanye lele-South Africa ngomnyaka 1932, kubikwa kuyilo eselisalele muva kwezokuvulwa kweminye imisakazo kulomhlubulo. EleZambia libikwa selile misakazo edlula ikhulu 101 radio stations efika phose amachumi ayisichiyagalolunye ayo kungezabelo 86 community radio stations. Kuthi ele South Africa lona selinemisakazo yezabelo efika phose amakhulu amabili 165 community radio stations. Ele Malawi selinemisakazo edlula kancinyane amachumi ayisikhombisa 72 radio stations. Ngimele studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.